soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elingale vuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 18 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, idale lokwamukela amagama abazancintisa kukhetho lwama-by elections ele nomination court oluzaqutshwa ngenhlolanja ozayo lihlala lamhlanje.
Ukuhlukana kwembono kakuthi ukuthi bayizitha kudinga nje kuphela ukuthi babonisane. Izikhathi eziningi okwenza babone sengathi ababoni ngaso linye kubangwa yikuthi kabakhulumisane, kabaxoxisane.
Amalunga edale lephalamende awebandla leZANU-PF atshela umphathintambo wezemali ukuthi bafuna ukuphiwa imota ezilohlonzi, baphiwe njalo izindlu, bavunyelwe ukuyalala emahoteleni labomgabo.
Kusegcini ukuthi abantu abasimelayo ngabahuquluzi benethu ngezinye indlela, kutho ukuthi thina njengabantu abavotayo sivotele abantu abarongo abafisa ukuba nabayihuquluza inotho bazinothise bona bakhohlwe ngabantu ababalandelayo.
Agambe inyathelo elithethwe ngumnumzana Jacob Zuma weSouth Africa elokungasekeli ibandla le-ANC kukhetho oluzayo kuzabangela na ukuthi leli bandla linqotshwe.
ANC yazakala ngo-2017 uphuma kaZuma lapha. Yafike ANC kwaphana akokuthi aso ziphinde izivume ivuke futhi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Idale lokwamukela amagama abazancintisa kukhetho lwama-by elections ele nomination court oluzaqutshwa ngenhlolanja ozayo lizahlala lamuhla. Kulezigaba ezilithumi lambili 18 ezasala zileziqhenxe ngemva kokuxotshwa kwamalunga edale lephalamende ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi nginobhala jikelele webandla le-CCC. Abaxotshwayo lapho okumele kube lokhetho babalisa umnumzana Gift Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli saleli bandla, lo mnumzana Amos Chibaya kunye labanye. Kodwa igqwetha likaChabangu umnumzana Ngqobani Sithole utshele iStudio 7 ukuthi bazavimba amalunga axotshwayo ukuthi ancintise njalo. Sehlulekile ukukhuluma lamalunga la abalisa umnumzana Siziba. Kusenjalo, ibandla le-CCC lehlulekile ukuqhuba umhlangano walo we-rally obukhangelelwe kwenzelwa eChitungwiza izolo lamhlanje izolo lanxa bebethole imvumo yamapholisa. Ugatsha lokwethulwa kwempiko kuleli bandla alwethulanga imbangela yokungaqutshwa komhlangano lo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulokuxokozela ebandleni leli abanye besethesa inkokheli webandla mnumzana Nelson Chamisa icala lokufaka eceleni inkokheli eyasungula leli bandla ebalisa omnumzana Welshman Ncube loTenda Ibiti. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Kuyo yonke into ebonakala ingxabano kulalokho okuthiwa ngesikhiwa yi-opportunity esithi lithuba lokuthi lilungise lokho kungabe kuhlupha. Ngakho-ke kusadinge ukuthi kuhlanganiswe amakhanda babonisane. UZulu uyakudinga khona lokho, i-democracy iyakudinga khona lokho, amalungelo abantu ayakudinga khona lokho, i-constitution ukuhlonitshwa kwayo iyakudinga khona lokho, i-strong opposition iyadingakala, kanti-ke i-democratic ruling party iyadingakala. Wonke khona lokho kudinga ukuthi abantu baxhumane kahle ngamakhanda. Bangabe besehlukana ngembono, abantu kabayinganxanye bengamanzi. Ukuhlukana kwembono kakutsho ukuthi bayizitha, kudinga nje kuphela ukuthi babonisane. Izikhathi eziningi okwenza babone sengathi ababoni ngaso linye kubangwa yikuthi kabakhulumisane, kabaxoxisane, bazabona ukuthi bacabanga ngendlela efanayo base bebambisana besiya phambili.
Khona okwenzakalayo ikakhulu kunkokheli esibona bafakwe eceleni abafana labo Welshman Ncube labo Tenda Ibiti, kodwa sibone uNcube ephuma kuTwitter leyisazakala ngokuthi X ekhuluma ubana hayi kathakazelelanga indlela abasuswa ngayo. Ungasela ukuthi wena ukubona njani lo?
Konke khona lokho kuveza kahle kamhlopho ukuthi amathubo okuxoxisana ayadingakala. Akubayeke ukuxoxisana ebandla bayexoxisana ensitha, bayebonisana ensitha, abadinye ilitshe behle ezihlalweni ezinkulu. Ngokuba yikho lokho okudingwa ngabantu beZimbabwe ukuthi babonisane ngoba bonke bayadingakala. Wonke umuntu uyadingakala. Akungabi khona osalayo, akungabi khona ohamba yedwa, bangungabi khona abahamba beba bili. Wonke umuntu uyadingakala kababambisane. Ngakho ke konke lokho kuzadinga ukuthi baxoxisane. Njalo ke khona lokho okwenzakalayo kakutsho ukuthi bayizitha, kakutsho ukuthi ngeke bahambisane, kutsho ukuba ithuba lokuthi bakhulumisane. Inhlanganiso lenhlanganiso iphumelela nxa ngabe imbono ijiyana, ngokuba kungaba lo mbono wodwa kuba lengozi enkulu, kodwa kungaba le mbono eminingi kuyabahlomisa khona lokhuyana kubenze ukuthi bahambe baphumelele kulokho abafuna ukukwenza.
Umnumzana Efidlela Ncube ngocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Amalunga edale lePhalamende awebandla leZanu PF atshele umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ukuthi bafuna ukuphiwa imota ezilohlonzi, baphiwe izindlu njalo bavunyelwe ukulala emahoteleni labomkabo. Amalunga eZanu PF asele eyiwo wodwa edale ngolwesihlanu ngemva kokuxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC ngeviki edluleyo ngoba ebekhonona ngokugcotshwa kukamnumzana Scott Sakupwanya owezanu PF. Amalunga edale awezanu PF la abikwa ethe awafuni ukuphiwa imota ezilentengo ephansi kwenkulungwane zamadola eMelika angamachumi ayisithupha $60,000 ngoba zingelasithunzi. Omela imasingo South edale umnumzana Tanatswa Mukomberi uthe inengi lamalunga alenelisi ukuthenga impahla ezibukekayo ezifana lamasudu. Umphathintambo uNcube uthe uzagcwayisisa lolu daba ngenjongo yokukhwezela imali abayiphiwayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Kusegcini ukuthi abantu abasimelayo ngabahuquluzi benethu. Ngezinye indlela kutsho ukuthi thina njengabantu abavotayo sivotela abantu abarongo. Abafisa ukuba nabayehuquluza inotho bazinothise bona bakhohlwe ngabantu ababalandelayo. Lakhona ukuthi baye ukuthi bona imota ye-60,000 yimota engelahlonzi kususisi. Ebengicabanga ukuthi bazobe bethi hayi bathenga nje imota ezilula ezingaduliyo kwenzeka ukuthi imali eningi iqhubeke ingene ku-education, ingene ku-health, incedise isizwe ukuthuthuka. Kodwa bona bakhuluma ngezimoto. I think lokhu akusivula amehlo njengabantu abavotayo abeZimbabwe ukuthi kwisikhathi esilandelayo asikhethene abantu ke sikhohlwe kakhulu ngokuthi umuntu lo ukuliphi ibandla elezombangaso. Ngoba sosegcekeni ukuthi lapha sikhethe abantu abangafanayo abangameli bantu, abantu abahamba ngale besiyazinothisa bona. Lakhona ukuthi uyekuzwa u-member of parliament sithi hayi laba bebekhona kule ithemu edlulileyo banikwa abantu ama-40,000 lawa sebefuna bathole leyo mali. Batho ukuthi lezi moto abazithenga last time kwakuthiwa yi-90,000 bona bathengele imota ze-$60,000. So bacela leyo mali bayisele. Kuyatshengisa ukuthi hayi silabantu abarong ephalamende, sikhanye libakhuluma ngendaba yentuthuko ye-development yokuvusela ezomnotho welizwe, bona bakhuluma ngezimota zabo. So hayi kuyinto elusizi njalo eyangisayo okunje abantu beZimbabwe asifule asifule namehlo sibone ukuthi abantu esibakhethileyo la ama-MPs eZanu PF ngabantu sebehlala ephalamende kwesikhathi eside njalo bebusa ilizwe. Sebefika esigabeni sokuthi sathi thina engxenye hayi abasacabangi usuthi kuyiwe ngabona sebefuna ubana bazinothe kuphela.
Manje lokhu kungakutshengisani ngohlonzi lwamalunga avotelwayo?
Uhlupho esilalo kathi seZimbabwe ukuthi abantu abavoteli muntu. Abantu bavotela iparty ethile. Yikho unanzela ukuthi ungaya emakhaya uyathola kule ndawo abantu abavotela umember of parliament kumbe ukhansila bese sekhethe ukuthi abantu bethu abamazi kodwa kuba bamvotelayo ngoba kuyabe vele egqoke ibhathi eleZanu PF emakhaya kujwayelekile lokho. Ubuye emadorobheni sokukhetha u-MB wakhetha ukhansila uzawanta abamazi ngoba lo muntu begqoke ibhathi ele-CCC. Ngezinye indlela abantu beZimbabwe labesilahleka khona sivotele ngempela ama political parties athi umuntu and ama political parties asekwazi ukuthi kuvotelwa bona avotela umuntu thina njengabahlali njengabantu abavotayo bayenza lokuthi sebe abuse babona abantu abalandaba lo muntu bona sefala bakuyini okufakiweyo because lalo hlupho lokuthi abantu abangenileyo bathi manje izimoto ngabe sikhethe abantu abalohlonzi abantu abamela abantu abantu abahlonipha abantu abantu abaziwe ukuthi ilizwe fanele lithuthuke abantu abananzela ukuthi umkhono mawalilizwe ufile ufuna ukuvuselela abantu abananzela ukuthi i-industry yethu fanele ivuselele abantu abananzela ukuthi izikolo zethu lezemfundo ziphakame ziye phezulu abantu abananzela ukuthi ezibhedlela kufanele kube lezibhedlela ezakhiwayo kubana zinathuzulu zibe le mithi zibe le mtshini yokuhlola ukuthi zibonakale umuntu uhluthwa yini ngathi ivota silaleyo ngqondo bekuzaba indlela engcono kakhulu yokuba lelizwe lithuthuke but ngalokho esikubonayo hhayi bantu bakithi ake sivuleka amehlo sesizivele ukuthi lokho esikwenzileyo into eyangisayo ngoba ibhajethi leyo ungayinanzelela nxa uqoqa labantu abantu vele abaningi bebeyisola ngendlela ezinenge ezithiyeneyo and belezizathu thina abantu ama-MP bantu bafike epalamende bafike badibhete ngako ukuthi abantu bathini bandle but bona sebekhuluma ngemota zabo sebekhuluma ukuthi bafuna izindlu into ezingakhulunywa ngabantu sokuthi abantu abavele abalandaba labantu bona bafisa ukuba nothisayo bona bodwa so kasimangali lelizwe indaba lisesimeni esiso sona ngibona ungathi asiyindawo kodwa isinqumo esikhona kubale senziwa ngabantu ukuthi hhayi siqhubeka siyaphambili ake sifunde ukuvotela umuntu hathi ukuvotela umuntu ngoba igqoke ijacket le-political party ethile kuzasikhathaza lokho kuzenza izizwe lihlayele iphansi lingelantuthuko so-ke ekugcina kwakho konke bese silala ama-MPs analafuna izimota afuna lezindlu abezanupf ephalamente kuqala abahloni babantu ababakhethayo
lo ke ngumnumzana Ambrose Bindi ocubungula izembusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Gambe inyathelo elithethwe ngumnumzana Jacob Zuma wakwele South Africa lokungasekeli ibandla le-ANC kukhetho oluzayo kuzabangela na ukuthi leli bandla linqotshwe. UZuma uveze ukuba kasoze aqhuquzele abantu ukuthi bavotele ibandla le-ANC ngoba esithi seliphambuke kunjongo yomdabu walo. Uthe uzavotela ibandla elitsha elithiwa umkhonto wesizwe elilenkokheli eyabaxeqebuka kubandla le-ANC. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Cassius Jays Simanampofu.
Ngokubona kwami inyathelo elithethwe ngupresident uZuma elokubumba elinye ibandla njalo atsho ukuthi akasoze avotele i-ANC ngibona ngathi sibili is-clear message ethunyelwa kuRamaphosa ngamanye ama-leaders ngoba kunje so umnumzana uthi abombekele awutsho njalo uthe khona akenelisi ukuthi ayitshela abantu amanga ukuthi abavotele i-ANC ngoba i-ANC le khona ngathi ayisiyo abayaziyo i-ANC ngeqiniso sibili hhayi i-ANC le khona manje ayisiyo i-ANC le ihlo ngo 2017 ANC yazakala ngo 2017 kuphuma kaZuma lapha yafika ANC kwaphana akuthi asozipinde izivume ivuke futhi isipikiri sokugcina kukhofini ye ANC sachaywa mzana kufakwa umbalula ukuthi abe ngusecretary general we ANC lwana ipolitics akayazi akayishisisi ngomuntu nje ofona lezi inkokheli esinazo ekhaya ezithanda ipublicity kakhulu ezithandayo khona ukuthi ezilandela ukuthi makulomsindo ufuna nje abantu bezomsindo bejabula zenze ithi zizinkokheli ngaleyo ndlela awusiye umuntu ongaphatha isikhundla esikhulile se-ANC. So lokhu kutshengisa ukuthi umnumzana uRamaphosa umsebenzi umehlule yena vele ama-credentials akhe abe vele ne-question mark ku-ANC ngoba ngeqiniso ngathi uyiphapheti ukungena kwenzileyo ku-conference yabakhona e-Nazareth laphana kwaba yikuthi usponsiwe and abantu abamsponsa ukuthi abe ngupresident abasponsa i-campaign yakhe ngabamhlophe abahlangane abahlanganise orupert le-open hamer. So ngezinye indlela labo bantu futhi basponsa i-EDA the same people wana abasponsa i-EA abasponsa uRamaphosa abantu abasponsa i-DA i-DA siyakwazi sonke ukuthi iyiphathi ephume ku-national party egokholwa ngu-Frederick William de Klerk labo PW Board. So ke kule question mark ngoba abanye bathi khona vele khona manje i-ANC iranwa yi-DA i-ANC icontrolwa yi-DA uRamaphosa izinto eziningi eziyabe zingathi i-DA yayivumelani lazo vele akazenzi ngoba yikho lapha adla khona so bathi ise-DA ren or ise-DA run ANC so kunzima kakhulu
manje ngokubona kwakho ibandla le-ANC lizanqotshwa yini kukhetho oluzayo
ngasikhangele lokho okukhulunywe ngumnumzana Zuma.
Then iyona iANC imajority ayizokuyithola. Ayizokuyithola ke ikuba into embi ukuthi iANC igcine seyidinga ukuthi yenze i-coalition. Mkhumbulo omunye enye veteran Murathi Nglutha uMsimanga lo obengathi usefuna ukuphuma. Ekhuluma lapha ngibona kuma wabona ukuthi lapha ethi iANC kumele ukuthi izimisele ukuthi izenze i-coalition ne-DA. Lokho ke kwathi kwabakhomba ukuthi iANC ayisekho. Uma iANC singafuna ukwenza i-coalition ne-DA saka iyona DA saka ukuthi esuke kuphi iparty yiphi ngovele ngokudalwa kwayo. So lokho kwathi ngisithi iANC sesimene sibi imajority ayizokuyithola. Izaluza ama-seats amaningi kakhulu, izoluza ama-votes amaningi kakhulu. Embona ukuthi ama-vote amaningi azodliwa yi-DA, azodliwa yi-EFF ekhokhelwa ngomnumzana uJulius Malema. Then i-DA izokwala ilokhu ikhona ibonakala nje isebenza khona kwindlela esebenza ngayo. Kodwa i-ANC kukhanya ngathi iyafa ngo-2017. Yafa ngo-2017 angeke iphinde ibe yi-ANC lana yabo Mandela, ayisoze ibe yi-ANC kaThabo Mbeki, ayisoze ibe yi-ANC kaJacob Zuma. Ngoba siyakhumbula uJacob Zuma ma ezongena embusweni nguye umuntu masibheka i-percentage wathola i-percentage enkulu ukudlula eyathola nguMandela, ukudlula eyathola nguThabo Mbeki. So uJacob Zuma wasebenzela abantu loba nje kwaba lalo kunalokhuyana okuthiwa wakwenza. Kodwa ke ngoba into ezingacacile ngezangikhona, so i-ANC embusweni kuzoba nzima kaze fa indlisane le-DA.
Alo ke ngumnumzana Cassius Ajayi Semanampofu, isizalwane seZimbabwe esihlala kule South Africa. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi inkulumo zokukhumisana umlotha phezu kodaba lweGugurahundi ezizakhokhelwa zinduna zizaqala ekuqaleni komnyaka ozayo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amanzi asezavalwa okwamalanga amabili ngeviki koBulawayo ngenxa yokwehla kwamanzi emadamu alethela leli dolobho. Uma manje sengidedela emuva ngelithiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 njani basakazi, ngiyalibingelela uma khona le mabusini esiganda wonkosikazi. Mina igama engilisho ngalokho sokusenziwa nguwesamncube, uwesamncube i-battalion 1 labo sengezo Chabanga. That's why wabavalela phansi uChamisa ngoba zimpimpi badla kuzani PF labo abantu. Lokho uthola besola uChamisa bethu yenze lokho ngutando kayiphikiswa, uyabona ukuthi i-information must iyenza emkulwini wangkhaya. Ungayizwisizwakala kubo makhelwane basophu khona apha ekhaya. UChamisa never wrong, Chamisa is right. Yibo abadiliza ibandla leli njengabo sengezo Thabanga. Babe ku MDCT bayobuya manje sebezobangisa lapha ku TPC. Obathinywa of which bathinywa izalo, nanko usengezo Thabanga uthengelwe indlu nanga go right. If we ukuthi ubemele i TPC wayezadiliza njani ama councillors ama MP afaka wakhe ehlanganisa konke lawezano njengabo Sandra Ntebele ubafake njani? Kulabanye abesishoneni kodwa babusi iBulawayo bengabe esishoneni through to izani. Ababoni nje khonapho ukuthi usengezwe Thabanga nguye umcabanisi obophanisa izinja ngomsila. Nguye umuntu oyirabisha odubeka isizalukazi zemakhaya ezingekho kuzani PF ezingaholiyo, ezikhala imini lebusuku ezingela abantwana abasebenzayo eGoli or eZimbabwe. Abantu labana abandlala ukhlupho balala bengadlanga, but izani PF ikhetha ababo. Ayila ukuthi umuntu woko eZimbabwe ngowezani PF, yona ikhetha abayo. Wrong into enziwa i-government yaseZimbabwe.
Studio 7 ninjani? Hawu, siyaphila. Sibonga indaba enisinikeza zona. Hawu, ezimnandi. Siyabonga kakhulu, sengathi ningahlala ninjalo, nisithumela njalo nje. Bengicela impela nje unakuthi iphimbo lami liyafinyelela lapho. Ningangibuzela ubaba umnankagwa nje impela ukuthi njengoba amaChina emnikeza ikhali nezimoto zempi nezikepe neindiza ulwa nobani impi ayilwa yazaphi into ezingaka ulwa nobani yabonga ngina wamane
Studio 7 salibona livuka kanjani labalaleli khethanini uchabanga kube nguye umkhokheli etriplus uchamisakala sithunzi okwamanje uyawumana lapho uchamisa uthi kamazi uchaba umuntu abakhule bonke zizitha kamazi mina ngimazi uchabanga since from kudala from MDC Alliance wangena ku-triplec okwamanje ngoba usekufanele ukuthi abe ngumuntu osesebenzela isizwe seZimbabwe selisithi kona kasuye umuntu we-triplec ah liyayangisa abantu be-triplec uchabanga uright right 100% khangelanini ke uselikhatshela abantu bakhini bakomthwakazi khatsha amandebele kuphela ayilineup kachabango inathisa amanzi iphuzisa amanzi iphuzisa ikofi fifa chaba fifa awuyindoda emadodeni uyibekile induku ebandla chaba ngiyabonga
siyabingelela Studio 7 ngiya dumaza ukuzwa iBotswana la isala ukuthi amaZimbabwe angangena ngala passport kodwa khona mase uthi ufakele izibuko kuyiqiniso ngoba abantu beZimbabwe abasenziwa umuntu emhlabeni zonke jikelele ngendaba yezano PF amazwe omhlaba iAfrika yonke abancedise amaZimbabwe bethole isisombululo sokukhipha izano PF kamnangakwa embusweni kufakwe iopposition ezakwazi ukubisela isizotha samaZimbabweni ukuthi ahlonipheke umhlaba wonke lo ungabona bengasenandaba nabo noma bebuya benganama passport ukuthi uyangena ngeStupa ngoba kula mZimbabwe ngombona esuke eZimbabwe seBotswana eBotswana kushisa kanje ilanga akula ngisho nendlela yokulima eBotswana abantu beZimbabwe bashila izwe lingakwazi ukulima bethola ukudla behamba beshatshiswa ilanga lenkanga leBotswana beze bexotshwa khona bekwezikafuleni khona bese imisebenzi engathi ishunje ukuthi bethole impuphu so izano PF yiyo ekhiphe isithunzi samaZimbabweni umhlaba wonke izano PF yiyo mele ikhitshwe embusweni amazwe onke encedisana neopposition ukuthi ke kubusa iopposition kuzaba ngcono eZimbabwe siyabonga
Studio 7 njani njani umthembo okhulumayo uthanda ukukhuluma inkulumo leka Papa Joseph Chuma ngendaba kaJob Scala kodwa Job Scala maybe into yenza ukuthi avalelwe nabanye bakhe be-TPC uthi ngoba bayesaba ukuthi uzogengula uRokuzenu Chamisa hayi Papa Chuma i-TPC ingena kuphi because ama-coding awezani lokho kuyazakala anti hayi bantu abadala nithanda ukuphika iqiniso nje ama-code ezibabha captured izano ungabofaka i-TPC endaweni engayisiyo njalo ungabogugula inkulumo Papa Chuma uyenze bese esayidini lakho lokho kusegcekeni even umntwana omncane niyakwazi khonoko eyi yazi nyake ngizibuze ukuthi abantu bezana indlela abanamanga ngayo banabantwana banabafazi xa beqamba amanga nje bathini ebafazini babo nasebantwaneni abanje iyarhutshula mntu omdala
i-covid yathi isandafika bazenza bona abantu la abantu abalozwelo betshela amanye amazwe kutshona kuvala ilizwe abantu bevalile ezindlini imithovu abantu bemiswa yonke le corruption eyenzakala lapha nango ke lamhlanje i-covid iphelile kodwa izalo PF loku iqhubeka ibulala abantu izalo PF leke iqhubeka ikhumba abantu izalo PF leke iqhubeka ibopha abantu i-covid iyaphela kodwa zingakhi izidumbu ezikamnangakwa ezilokhu zisiba phansi kube abantu babulaya i-covid kube kungcono kube not ukuthi bebulaya izalo PF kumanje uthenge izikhali zenu kumanje uthenge izikhali zokubulala abantu akula mkhuhlane ongadlula izalo PF akula nto engaba sabisayo njengezalo PF izalo PF acedile abantu khuluma kanje ebhalakhwe lapha more than 20,000 abalapha more than 20,000 imphefumulo engelacala ezulazula ayo esebhalakwe lapha kodwa ngeke beliboni izulu abantu lawo ngeke beliboni izulu omnakakho lawo ngashiwayo ubona belamabhadi yonke indawo behamba bendulazeka kuphela sebebulela abantu abaningi kakhulu laba abantu lapho ibhalakho vele ngomthetho langeqiniso indawo lena kumele kube ngayindawo esomtshwayo leya kodwa still abafowethu bathi bezama ukuthi bezama ukuthi belungise bayahamba futhi bayadilisa aze inhliziyo yabo ihlungu kakhulu ngalabo omnakakho lapho abantu balala bengadlanga emakhaya lapha
Studio 7 Studio 7 njenjani basakazi bethu ngenhlonipho ujabula la ngitili njani ukuphila lonke njamagumbu amanomhlaba thina into engizayikhuluma lapha iChamisa sizamlandela kakhulu sizamlandela kakhulu umkhokheli wethu lokho ukuthi sizehlukana laye hhayi asehlukane laye into emangazayo ngamagama kaWelshman uWelshman nxa esithi uChamisa ulenkani akatshelwa lutho ngamanga la kuthongrayi watsho njalo uWelshman
Watu tsangala lenga. Yele ngathi befuna ukwenza into zabo ezingalangqondo bedikiziya. Kodinga ukuthi abantu bengezwa nabenza njalo. Abahambe baphume emuntu kuchamisa bayezenzile ngoba bejoyina into lokuzenza. Uchaba ngoba bona sibona ukuthi kwazaba nabalandeli yini ngoba yiwo bonke abadala ezinyakanyaka yonke leya kayise ukuthi bazimpimbi bathanda imali kakhulu. Abalandala ukuthi balungise lizwe. Yathethe ukuthi uchamisa lenkani wathi into ekhamba amanga. Amanga la akhulumayo. Amanga siyashaza tshoko. Khamba amanga wesimeni. Ngasihambele nje avalelisa phume asilandaba la ichamisa sizomlandela ende kayisime ngedwa loba zisizothi baningi abahamba silandaba labo thina sizozwana sisapote ngechamisa asoze sidele indawo izandla asezelile ukuthi asincede ngalutho asilab president barawunti entandane ekhinelizweni yethu
amavuko enjalo eyi kulo muntu obuze kuhlela aze ngizwe umuntu kustudio 7 ekhuluma-ko amayela abangezwe bezokumanela bethuya ke uzele ukuthi kanti ngakubotshwa abe-triple C kuphela ezimbabwe kanti kulitabezan vela bawona ukuthi ngamakholo asibizi ngongcwele ngcwele abantu bezayo vela bawona bona abalamacala ukugawula ukuthi vele ababotshwa lo Joseph Chuma abantu ababotshwa ukuthi abalamacala ezenzi kanti yena uJoseph Chuma ukhomentani uwithdrawa kwephathi engasiyo yakho kanti bengaze bewithdrawe eparliament wena Joseph Chuma uluzani ufunani kanti lina izano vele lifuna bawithdrawe ukuthi lisale liyi-one party state lilodwa ingi labafazi bene bayalitshela ezindlini ukuthi ayiyawalaba mdala kwinto kwako lokhu yingcekeza kushiyana but ngenxa yokuthelagadi isilwane vela kusehleki.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje-ke sizwe udaba lokuzilibazisa silo Gibbs Dube we-Studio 7.
Salibonani basakazi bamabahle ngalibingelela emsakazweni wethu umsakazi kaZulu umsakazi wethu esiwuthanda kakhulu ngibingelele phetsheya kwezilwandle ngibingelele kulo lonke likamthwakazi ngibingelelwa nguCalvin Moyo umakhulela endleleni isizwe eqhamuka phansi letho lotshwe esigabeni sasemabhulusi. Namhlanje ngizolethulela iqembu le-Unique Super Sounds, iqembu elidlala umculo we-rumba. Si-Unique Super Sounds saqala lo msebenzi wokuhlabela ngo-2018, kusho ukuthi sakhipha i-single track yethu yokuqala ngo-2020, salandela nge-album yethu yokuqala ngo-2021 eyilesihloko sithi amaphixiphixi, sazolandela nge-album yesibili yayilesihloko esithi umqali wendawo. So namhlanje silethulela idlala delete elisha shashashasha ele-Unique Super Sounds elilesihloko esithi sona amachaphazela, esithemba ukuthi lizoyijabulela abantu bakithi. Ingoma ezimnandi kakhulu ezithinta komncane komdala kuye wonke umuntu nje. Abadinga ukwazi kabanzi ngomculo we-Unique Super Sounds bangaxhumana nami umakhulela endleleni. Ngitholakala kulezi nombolo ze-WhatsApp ezithi 0711 66016 66016. Ngiyabonga. Thank you.
Siyabonga Gibbs Dube ngohlelo lokuzilibazisa esigcibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingakhohlwa ke ukuthi silazo njalo ezinye indaba ngo 7:30 ntambama. Igama lami ngu Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.